Ngokubona kwami mina iAmerica yenelisile ukuthi ivuke iphume enhluphekweni ezabakhona kwezomnotho bangelwa yi-COVID-19. Ah, ye, intengo zezinto zakhwela, zikhwelile zonke izinto, ye. Kodwa singeke sithi ukukhwela kwakhona kube lokho okungathi ye, hayi, into sezinzima sokuhlupha. Hayi, into zikhwelile, ye, njengoba nje amafutha akhwela kwaze kwabangelwa njalo sicabange ngendaba yempi ye-Russia le-Ukraine ebangele ukuhlupheka kwezinto kwezomnotho kukhangelwa ukuthi amafutha ezimota lokunye nje imali esisebenziswa uhulumende we-America usiwa empini ye-Ukraine le-Russia.
Yeah.
Konke lokho kube lokhu zeni lendlela okubambe ngazo umnotho we-America.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho okwenziwa ngumongameli Joe Biden ukuvuselela umnotho welizwe kuyasebenza na?
Umnumzana uJoe Biden lohulumende wakhe banelisile ukuthi bakhiphe i-America kundubeko njengomanjelo eze-COVID-19 kusimo se-COVID-19 izinto zakhuphuka, umnotho ukhuphukile, imisebenzi
nxa usikhanyela ukutholakala kwemisebenzi kukhanya kube lokukhuphuka
kwemnotho kulezo ngalezo ndlela nxa sikhanyela kwezomnotho. Enye into okumele ngiyaziyo engaba lokuthi izaphathekisa emnothweni kumbe ibe lokuphambanisa indaba ye-debt ceiling ekhulunywa ngayo nje khona manje, ukuthi nxa ingakhuphulwa iye phezulu nje into zingaba ngcono, nxa ingakhuphukanga yaya phezulu lakho kuzaba le ndlela uzabamba ngazo umnotho welizwe.